Minyaka yonke inhlanganiso yeSpanish Cultural Society iqoqa ilanga lomcimbi wokunanza amasiko esintu ovame ukungenwa linengi eliphuma kwelemandebeleni elisebenza kwele Botswana. Eminyakeni izizalwane zemandebeleni ezigoqela induna, unhlanhla yamangwe Ndiweni wentabazinduna, ingcitshi kwezembali uMnumzana Phathiswa Nyathi, abake badlalela iqembu leHighlanders uMadinda Ndlovu, uBerry Daka kanye loPeter Ndlovu, sebeke bahlonitshwa kumcimbi lo. Umgcini sihlalo weSpanish Cultural Society, uMnumzana Sifas Chuma uthi lo nyaka bazanye indlela etshiyeneyo. Uthi abantu bakhululekile ukuthi banxuse abazali babo baseZimbabwe ukuthi babe khona emcimbini lo wona ozakwenzelwa eHabroni ngoLwezi.
We are looking at ukuthi nxa kuhambe kuhle, we are not expecting abazali abangaba less than 100.
UChuma uthi induna ezivela esigabeni ezitshiyeneyo zeMandebeleni zizabe zikhona ukuze zizokhuluma ngamasiko. Lo nyaka uthi kuzanxuswa amanye amaqembu amasiko aphakathi kwele Botswana ukuthi kuzofundiswana okutshiyeneyo ngezamasiko. Ugcizelele ukuthi uqakathekile ukuthi abantu babekwazi ukuthi isibanye Cultural Society ayisiyo nhlanganiso yezombusazwe kodwa edinga ukuvuselela amasiko nje.
Eyethu inhlanganiso sikhangelele ukuvuselela amasiko njengoba nje sisemzini, sizala abantwana bengazi ulimi lwabo, yikho esikukhangelele kakhulu.
Uqhubeke ethi bakhona abazahlonitshwa abadabuka emandebeleni abagoqela owayengumdlali weqembu lenguqu leHighlanders uPeter Ndlovu. Njalo uthi inhlanganiso yeSpanish izaphathisa omunye umfundi ongena ekolitshini leNational University of Science and Technology bembhadalele imali yesikolo.
One boy esesi-identifyile osenast and senze isinqumo ukubana kusiyaphela inyanga yonale imali ischool fees sakhe sibe sesilungisiwe. Kuyukutshintsha impilo zabantwana abaningi.
Abe Zimbabwe abaseBotswana ikakhulu abadabuka eluhlwini lwemandebeleni abafana lonkosazana Emily Dube bayincoma imisebenzi yalenhlanganiso besithi uqhakathekile ukutshengisela lokugcineni amasiko esintu.
Thina abanye sikhatshana lekhaya ngakho kuba lithuba lokuthi sikhumbule amasiko ethu.
Iqembu elidumileyo ele iyasa liyabe lilo elizalolonga abalomcimbi ngomculo lo. Njalo lonyaka kudili leli kuzabulawa inkomo kuyindlela yokutshengisa ukuthi esintwini kujatshulwa njalo kanjani kumcimbi. Ngingumartin ngwenyawo endaba ze-Studio 7 eHabron kwele Botswana.